Uyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela kuStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 14 kuMpandula 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abakhokheli bakwamanye amazwe labahlonitshwa bamanye bamanyane lomnye wabo uMongameli Emmerson Mnangagwa lozulu weZimbabwe enkundleni ye-National Sports Stadium ukuvalelisana lomuye wayengumongameli weZimbabwe uMnumzana Robert Mugabe.
I stand before you as a fellow African to express my regret and to apologize for what has happened in our country.
Abakade besemkhosini womthandazo wokuvalelisana lomnumzana Robert Mugabe bahoza umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa ngodlakela olusemizweni lakhe lokuchasana ngobuzwe okwenze waphambuka emazwini akhe enduduzo waxolisa. Ngemva kombuthano omkhulu womthandazo wanamhlanje wokuvalelisa umnumzana Mugabe, imuli yakhe isizaphiwa ke umzimba wakhe bahambe lawo ekhaya lapho abadabuka khona kozwimba kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye nizozizwa kuwona lo msakazo. Abakhokheli bakwamanye amazwe labahlonitshwa bamanyene lomnye wabo uMongameli Emmerson Mnangagwa lozulu weZimbabwe enkundleni ye-National Sports Stadium ukuvalelisana lomuye wayengumongameli weZimbabwe uMnumzana Robert Mugabe obhobhele kweleSingapore ngolwesihlanu lweviki edluleyo. Sizalethulela lolu udaba ngokugcweleyo. Kusenjalo ke abantu abakade besembuthanweni wanamhlanje enkundleni ye-National Sports Stadium eHarare yokuvalelisa uMnumzana Mugabe bathi kunengi okungafundwa inkokheli yeZimbabwe ekhona manje ngempilo yowayengumongameli welizwe, amaphutha akhe lalapho enza kuhle khona. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekugidwa kuhlatshelwa abanye betshaya ukhwelo enkundleni National Sports Stadium eHarare kukhunjulwa umuyi uMnumzana Robert Mugabe obhibhele kweleSingapore ngeviki edluleyo. Inkokheli zakwamanye amazwe abake waba ngabakhokheli kanye labahlonitshwa abakade besembuthaneni wanamhla bancome kakhulu uMnumzana Robert Mugabe, bemchaza njengendoda eyamela amalungelo abantu hatshi abeZimbabwe kuphela kodwa labezwekazi lonke le-Afrika. AbeZimbabwe bamncoma ngohlelo lwakhe lokuthi umuntu wonke afinyelele imfundo lapho ilizwe lisanda kuthola uzibuse, kodwa abamsolayo bathi wabhidliza umnotho welizwe. Lokhu abaningi bathi kumele kube yisifundo kulabo abasembusweni ukuthi bangalandela amaphutha awenzayo uMugabe. Omunye wabagcizelele kulokhu unobhala jikelele webandla le-MDCT ekhokelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe uMnumzana Nixon Nyikadzino, yena othe amaphutha kaMugabe kumele abe yisibonelo kunkokheli.
Lokhu engikubona ukuthi ebengumuntu vele owanceda ukuthi sifike lapho sesikhona, kodwa ngesinye isikhathi wasilahlisa njengomthungameli welizwe lethu. So sibona ukuthi kuyafana, kufanele vele simufake emangcwabeni njengomuntu oyihero because nguye wayakhe into yankona, so kufanele ekhona. Alokho vele yiqiniso and siyakwazi sonke ukuthi nguko wayenzayo, kodwa kufanele simzwele njengomuntu osefile. Awusoze kufanele ukuthi uthethise umuntu osefileyo, kodwa into le iqiniso vele wayenza njani.
Lokhu kusekele ngumnumzana Tafaso Chikandiwa isakamuzi seHarare na othi inhlelo ezasungulwa nguMugabe ezinhle ezinjengokwabiwa kutsha komhlabathi owaqala ungumqondo omuhle kodwa wasela isiphatho esidle wagcina ungenisa ilizwe enkingeni kwezenotho lakwesombusazwe.
Sesikhangela iy'nkokeli lezi sezisele, sesizokhuluma ngempilo kaMugabe, sizokhuluma siphatha, siqalisa ukuthi sikhangele from i-ground sibuye sikhangele kulezo ezomhlabathi, lapho athelela khona umhlabathi abelungu. sokukhangela ukuthi lezo zomhlabathi kwabelungu ukuthi sesikhangela inkokhelo zesisele meze kusikhangisele ukuthi lezo ezomhlabathi ziyasinika inguquko okutshengisela ukuthi umhlabathi lo sawuthatha.
Omunye wahlukunyezwa umgabe kuhlelo lweOccupy Africa Unity Square iTsamara owanyamalayo umnumzana Steven Sibanda uthe yena uyamxolela umgabe.
Umgabe ube ngumuntu ade esincindezela internal njengezalwane zaseZimbabwe, ikakhulu mina ngikhala kakhulu ubana umdala lo kazange amphathe kuhle esaphila. Kodwa njengomuntu osedlule, njengomuntu osesishile, kumele sikhale le muli yakhe, kumele sihloniphe esakufundiswa i-culture yethu bana, kumele sihloniphe ababhubhileyo. So ukukhala kusho ukuthi ube ngumuntu omuhlatshi, sikhala njengomuntu oselahlekelwe family person.
Kodwa esinye sakamuzi seHarare umnumzana Chris Sibanda uthe ujabulela kakhulu ngendlela umgabe avalelise ngayo namhlanje, esithi lokhu kuyisibonelo somsebenzi omkhulu awenzayo.
Singathi into eqakathekileyo, into ebongekayo kakhulu, sikhangelele ukuthi sikhangele ukuthi umgabe wayenzani elizweni, wakwanisa ukuimprova i-education yabantu beZimbabwe. Kungabe owacina kwenzakala ngemuva kumbe wacina kwenzakala kwi-economy kungathabisanga abantu abaningi, kodwa siyakubonga ukuthi i-government ikwanisile ukuncedisa ukuthi umgabe ehambe kuhle kumbe nengcwadi ngendlela eqakathekileyo kumbe ebongekayo.
Enkundleni ye-National Sports Stadium bekungela abantu abaningi kangako, lowa nje bekulanga lokugcina ukuba uZulu avalisane lomuyi. Kunjalo nje uhulumende wazise uZulu ukuthi uhlelo lwanamhlanje ngolokugcina lokuncisa uZulu wonke jikelele edolobheni leHarare. Umabhalane ogatsha lokwethulwa kwembiko kahulumende umnumzana Nick Mangwana utshele intatheli izindaba ukuba isidumbu somufi sesinikezwe abemuli yakomgabe kuze kuphele ukwakhiwa kwenkalakatha yethuna endaweni ebekwa amaqhawe e-National Hero Zeka eHarare.
Akusela imfa loba okunye esikwenzayo kuqala kusasa. Ngiyazi ukuba kuzahlanganwa kozimba, kodwa impela viki akusela okunye esizakwenza.
UMangwana ubike ukuba kusasa imuli izaba lowa umkhosi wemuli ekhaya lapho adabuka khona kozimba, kuthi ithuna lingaphela wakhiwa imuli izamngcwaba emkhosini ozaba lezihlobo zodwa ongagoqeli uZulu wonke. Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Silokhu sikudaba lunye, izizalwane zeZimbabwe ziveza imbono ehlukeneyo ngesililo langokubekwa kukamnumzana Mgabe. Esibikwa sizathatha inyanga yonke elizweni elibhekane lenkinga zomumo womnotho osubhazalele phansi abantu bengenelisi khona ukunakekela imuli ngeholo abalitholayo elincane. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Imibiko ethi isililo sikaMgabe sizaqhubeka okwenyanga yonke aze angcwatshwe esayakhelwa ithuna elimangalisayo elifana lendlu yakhe eye-blue roof imangalise abasemhlubulweni weMandebeleni besithi lokhu yikudlalisa imali okumele isetshenziswe enhlelweni zokuthuthukisa ilizwe. Osakhulayo wakobulawayo umnumzana Ndodana Moyo uthi indleko yesililo sikaMgabe yikudlalisa imali yesizwe.
Kabele ingasihluphi kakhulu njengabantu beZimbabwe, usihluphe 39 years ephila egula afe lokhu esihlupha eZimbabwe. Kasilani lokungcwatshwa kukaMgabe, kayisiyo priority yethu. Ipriority yethu ngamagetsi, imisebenzi, imithi ezibhedlela. Lokhu ukuthi yena kumele alungiselwe indawo especially, asikusekeli njengabantu beZimbabwe, sithi kubi kakhulu.
Unkosikazi kwanele Nyathi isakhamuzi sakobulawayo uthi indlela uhulumende aphathe ngayo isililo sikaMgabe ayiqakathekanga, bona bakhalela ukuba ilizwe livuke achiye elichaphazile.
Angilawo nje amaningi ngokufa kwalobaba lo. Ubaba lo usiyele ubunzima lamanje siyahlupheka, labantu abethu bayahlupheka. Konke nje kusesenzima, abazulu bethu siyazi ukuthi future yabo ikuphi.
Unobhala jikelele weqembu elilwela ilungelo loluntu ele ibhethu likaZulu umnumzana Mbusofuzwayo uthi indlela uhulumende aphatha ngayo isililo sikaMgabe ayimangalisi.
Abakwenzayo ngomgabe ukuthi bemnike i-special place entabeni le abathi iGomo rinoyera la kumgabe akusimangalisi kodwa okudanisayo ukuthi umgabe lo bamnike ikhefu lokuthi be ngumuntu onganyamangalisa phezu kwesigaso senzayo sokubulala abantu kanti sokuthi akanikeze ispecial place umbuzo ukuthi lapho abantu ababulalayo ubona kuthiwani ngabo
olwela amalungelo oluntu umnumzana Josephat Mzacangulube uthi umgabe uhluphe esaphila lalapho esechonile lokhe ehlupha
umgabe vele ngumuntu ohluphe esaphila sefuna ukuhlupha lalapha esefile ungakhangela ukudinga indawo yakhe eqakathekile ukuthi angcwatshwe khona sedinga indawo lapho azakhonzwa khona nje aze ngoba vele ungakhangela ubesezwa njengonkulunkulu walapha emhlabeni ngabantu bezalo
isikhulumi sebandla le-MDC wobulawayo umnumzana Sweden Chiroza uthi sekudlaliswa imali yesizwe ngendlela asebephatha ngayo lesi sililo
siyakubona phela ukuthi yonke imisebenzi eyenziwa yimuli yakomgabe ithatha imali kuZulu bekuzaba mnandi aluba umuyi wayengumuntu othandekayo manje siyakwazi sonke ukuthi umuntu wayengumuntu ozondwa ngabantu
kodwa ilunga lebandla lezanu PF kobulawayo umnumzana Blessed Chitanire uthi bona balahlekelwe kakhulu njengebandla
ngizwa ubuhlungu ngokulahlekelwa ayenze khona kuleli lizwe
iZimbabwe lomhlaba jikelele baqhubekela phambili bekhalela imuli yomufi njalo amazwi enduduzo lokhe esiza esuka kwabamanye amazwe kodwa umbuthano wanamhlanje obusenkundleni eNational Sports Stadium yiwo okugcina ukuvalelisana lomgabe abadala bemuli babikwa beyibo asebeza phawula ilanga lomngcwabo umgabe ubhubhe eseleminyaka engamachumi ayisificamunwemunye lanhlanu 95 ukhangelele ukubekwa eNational Heroes Acre eHarare ngemva kokwakhelwa ingcwaba elihlukile kulamanye akhona emathuneni amaqhawe okukhangelelwe ukuthatha inyanga yonke ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Okwamanje sesilethulela okwenzakale enkundleni ye-National Sports Stadium ukuvalelisa umnumzana Mgabe lamhlanje. Udaba silethulelwa intathe zinzindaba yethu Mavis Gama.
Esethula umbiko wakhe emkhosini wanamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ubonge kakhulu amazwe awenhlanganiso ye-SADC ngokuzahlanganela labo esililweni sowaye ngumongameli welizwe. Wathembisa bemuli yakomgabe ukuba yena lohulumende wakhe abasoke babalahla ezobanakekela wahle wathatha lelo thuba lokubonga njalo inhlanganiso ye-SADC ngenyathelo elilithetheyo lokukhetha umhlaka 25 Mfumfu njengosuku lokukhankasela ukususwa kwezijeziso zomnotho ezabekelwa eleZimbabwe ngamazwe angentshonalanga agoqela elemelika la kumanyano we-European Union.
May the world honor the late comrade Mugabe.
Umhlaba mawuhloniphe umuyi ngokuzisusa lezi zijeziso zomnotho. Sithi thina zisuseni lezo zijeziso khona manje ilizwe lithuthuke.
Isidumbu somufi sibikwa sizanikezwa abemuli ngemva komkhosi wanamhlanje abaveze ukuba sizosiwa kozimba lapho umgabe adabuka khona andubana azobekwa endaweni ebekwa amaqhawe esizwe eNational Heroes Acre ngemva kokwakhiwa kwethuna lomhlobo waphezulu imosolium okungumsebenzi ongathatha inyanga yonke ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Richard Mahomva uthi kuhle ukuthi akhelwe indlu yakhe yokuphumula ehlukene labanye eHeroes Acre.
Linyathela elihle ekade likhangelelwe ngabantu baseZimbabwe abaningi ukuthi umongameli wethu osesitshile lo uRobert Mugabe ukuthi eyolala lapho kulele khona amanye amaqhawe.
Enye njalo ingcwethi umnumzana Mlindelwa Mancitshana upha umbono wakhe kwezokungcwatshwa kukamuyi uMugabe.
Loku kuyatshengisa sobala ukuthi umgabe uhambe ethukuthele, umgabe uhambe engaxolanga, umgabe ulokhu ebambe isikhwili salabo abamhluthunela intambo zakhe zombuso. Ngalokhu watshiya ejele abemuli yakhe ukuthi bamgcine njani, bamgcine ngayiphi indlela. So abemuli lapha kukhanya lokhu bedlala umacatshelana, abafuna ukuphuma egcekeni ukuthi betsho ukuthi hayi thina ukuthi uhulumende yangenele kulokhu. Satshela ukuthi akukho kunjalo.
Kusenjalo uZulu obekulomkhosi uveze ukungajabuleli umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa wabanga umsindo emhoza owenze engazwakali kuhle lapho esethula umbi wakhe wenduduzo kwamfuqa ukuba axolise phezu kwezehlakalo zodlakela oluqondiswe kuzizalwane zakwamanye amazwe awezwekazi le-Afrika eziselizweni lakhe.
This has led, as I can hear you are responding to,
lokhu kubangele imfa yabantu abambalwa lapho izizalwane zakwamanye amazwe beza kwele South Africa. Ngaphambi kwenu njengomunye wezizalwane zakwele Africa kutshengisa ukuzisola kwami kanye lokuxolisa kulokhu okuthe kwenzakala elizweni lakithi.
Unobhala wogatsha lwezokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana ubonge inyathelo elithethwe nguRamaphosa lokuxolisa kuzulu weZimbabwe le-Afrika jikelele lanxa ethi ubengakulindele.
Udaba lodlakela belingekho engqondweni yami ekuqaleni lapho siya kwethula umbiko wami, kodwa kuthe sekulaphayana ngifisa ukuthi uzexolisa wakwenza lokhu. Sengijabulisa indlela aziphathe ngayo lapho izulu ecengisa ukuthukuthela kwami.
Enye yenkokheli eze emkhosini wanamhlanje wokuvalelisana lo mgabe abavelele kwamanye amazwe bagoqela umnumzana Kenneth Kaunda owake waba ngumongameli weleZambia, owake wakhokhela ele Namibia umnumzana Sam Nioma, owake wakhokhela ele Botswana umnumzana Festus Muhaye, owake wakhokhela ele South Africa umnumzana Jacob Zuma, owake wakhokhela ele Ghana umnumzana Jerry Rawlings, umongameli Uhuru Kenyatta wele Kenya, oweZambia okwamanje umongameli Edgar Lungu labanye. Bekunamaqembu amakhwaya akade elibazuzulu ngesikhathi somkhosi wanamhlanje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ukusenjalo, iningi lezakhamizi zeMathebeleland South zithi ngeke zaxolela umufi umnumzana Mgabe lanxa isetshonile, zisithi zalahlekelwa izihlobo kabuhlungu ngesikhathi sekokurawundi ilizwe lisanda ukuthola uzibuse. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zeWilongi zithi zilokhu zisebuhlungwini ngodaba lombhuqazwe kukurawundi wakhutshwa ngesikhathi ilizwe lisanda ukuthola uzibuse, lapho kucatshangelwa ukuthi kwabulawa abantu abafika izigidi ezingamathumi amabili. Lanxa umufi umnumzana Mgabe wathi okwenzakalayo ngaleso sikhathi kwaye kukuphambana kwengqondo nje, uze waye kogoqonyawo engaxolisanga ngalesi sehlakalo. Umnumzana Alec Ndlovu esitezi lapho kubikwa kwabulawa khona abantu abaningi ngesikhathi sekugrawundi uthi babele themba lokuthi sokuzalunga ngesikhathi bethatha uzibuse kanti kababuzange elangeni.
Sajabulela independence, kodwa kwalandelayo kwaba lucuku, kwaba ludlame, kwaba yikubulawa kwabantu, kwaba yikunyamalala kwabantu. Igugrawundi yinto esimkhumbula ngayo, kanti ngaphandle kwalokho simkhumbula ngokubhidliza umnotho welizwe. Ye, inkosi yenzile intando yayo, kodwa ke lubaba imbali yakhe ibimbi kakhulu, ibingcole kakhulu.
Unkosazana Betty Ndlovu ngesinye njalo isakhamuzi esitezi uthi wazibonela ngawakhe ucuko lwakhutshwa ngumnumzana Mgabe ngaleso sikhathi.
Wabulala abaningi umuntu lo, ethethe egqibela abantu bephila esitezi ngapha esikalini eShowa, abanye bathathe basusa ngabakithi sebabulalela eBhalakwe. Hayi, kalale kanandi ungcono yena ukuendlalele ngabantu bonke labo.
Umnumzana Nicholas Brand esinye njalo isakhamuzi sesitezi uthi ubelesifiso sokubona Mgabe emiswa phambi kwekomishini yokukhumisana umlotha, atsho ukuthi kungani waqhuba lo mbhuqazwe kwegugrawundi.
Khathesi sizwa kuthiwa kule khomishini ebuyayo besicabangela ukuthi uzakuba khona ukwenzela ukuthi aphendule zonke iziga lezazenzayo. Besithi umbe phela uzawuthi athi ehamba esesiphe impendulo yesizathu esamenza wenza ulunya olungaka. Oh, siyamzwela, kodwa ke uza kubona phambili ulelena lobuqhawe bakhe lobayevele ebufundele ukubana aze siqeda thina amaNdebele.
Othakula umsizigumbo uthi uMgabe uthi yehlanele imbali yodlakela besekudale ukuthi lalabo abamhluthunela umbuso basebenzise indlela efanayo ukwalela esihlalweni.
Hayi, abantu bezobethwa ngumoya, kungayisikho nje ukuthi khona isintu sethu siyala ukuthi khona sijabulele ukuthona komuntu, kodwa kungabe kubuhlungu kwabemuli, kodwa hayi njengelizwe thina hayi siphumule kodwa uthiye esihlanyele inhlanyelo embi kakhulu bathi udwaye ufa lensiba zakhe kodwa lo udwaye lo uthiye ezinisiba zakhe wazitshiya ezinye zenungu ezisihlaba kakhulu in the form of umnangaka.
Umofu uMnumzana Mgabe ubekweza bekwe endaweni yamaqhawe esikolweni ngenyanga ezayo ngemva kokwakhiwa kwengcwaba lakhe okukhangelelwe ukuthi kuthathe inyanga eyodwa. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngiseSteze Wilonke, ngingu-Albert Ncube.
Silokhu sikudaba lunye. UMnumzana Moses Mzila Ndlovu owayesebenza lo uMnumzana Mgabe kuhulumende womanyano engumphathintambo obona ngezokuxolelana kusukela ngomnyaka ka-2009 kusiya ku-2013 uthi umufi uchiya ilizwe likhethana ngemihlobo njalo lilobuyanga obukhulu. UMnumzana Mzila Ndlovu osekhokhela ibandla eliphikisayo le-ANSA uthi wehluleka ukusebenza kuhle kuhulumende wemanyano. UMnumzana Mgabe ngumongameli ngoba wayebotshwa mahlayana engazama ukuthi kukhulunywe ngodaba lwe-Gugu Rawundi.
Kakukho okuhle engakukhumbula ngakho ngoba esasivumelene kikho kuma negotiations aletha i-Government of National Unity yona leyo. Ekunye okuqakathekileyo kwakuyukuthi ilizwe lidabuke phakathi ngenxa yezenzo zabo ezezala u-PF ezokuncindezela abanye abantu ikakhulu ukubulala abantu ngesikhathi sombhuqazi e-Gugu Rawundi. Uzananzelela ukuthi ngingomunye umuntu owasukumela phambili ukuthi silungisa indaba le Gugu Rawundi abantu bavuma amacala abo. Siye ebantwini ukuthi manje abantu bathi ukuthi bafuna kwenziweni ngakhona khona lokhu ukuthi abantu babulawa nje bengenacala. Ngazama nje ukuthi iqalise ukukhuluma nabantu ngakhona lokhu ngaphosa ukubonela ezidokisini ngokubotshwa. Angizange futhi ngibuye ngihlale phansi laye uMgabe phezu komsebenzi esasivumelene wona kwaze kwaphela i-2013. Ngangimele ukuthi ngisebenza laye ngoba kanti e-ofisini yakhe i-president's office. Anzange vele ngimbone okwamehle e-ofisini ukuthi nje sikhulume ngokuthi wena njengominista ongabuya kwenza ambuse njengopresident akuzange kwenzakale ngaphandle kokuthi nje sahlangane eframachineni sisiye eMozambique silanda umhlangano we-SADC Heads of State. Wangikhulumisa wathi yebo mdlalami ngathi yebo kwaphelela khona lapho and I'm very happy ngikhwela ukuthi kwaphelela khona lapho. Awuzange ube lolutho oluhle okungavela emntwaneni kaMgabe. Ngathemba ukuthi akade ngicabanga ukuthi ungusathane ngakho yikho ayikho khona nakathethi sesile ngithemba ukuthi ufe enjalo efela ebubini.
Imbali yakhe ingaba lomthelela yini kokwenzakala kusasa?
Ilifa alitshiyele abantu bakithi ngelenzondano phakathi kwabantu beMathebeleni labantu beMashonaland over izenzo zakhe lalowo obusayo kathesi. Into esisele nje ukuthi abantu abakwenzeka khona ukubaboshe ngoba imizamo esayenzayo ukuthi singakuqeda khona lokhu singabantu baleli lizwe. Njengoba nizomunye ephuse njengobutshwala besigubhu ukuthi abantu beMathebeleni asibo bantu beZimbabwe. Ilifa alithole kuMgabe imfundiso embi kakhulu eyenzondano.
Elizweni ke kuyini akuthiyele ilizwe?
Akuthiyele nje lidubo. Ukudubeka kokudubeka kwabantu ukuthi abantu kabadli. Abantwana kabafundi kuhle kakugqokwa kakuhanjwa kuyaditshekwa kakulamsebenzi udubo loluyaphambili ngoba lo muntu singathi indodana yakhe ufundise nguye ukhulele ngaphansi kokuphiko lwakhe ule nkolo kaRobert Mgabe enzondano and inkolo yobusela ekutshontshela i-state ukuthi umnotho welizwe udilike.
Lo uMnumzana Moses Mzila Ndlovu owayengumphathintambo obona ngezokuxolelana kuhulumende womanyano njalo ekhokhela ibandla le-ANSA sixoxela esePlumtree. Kusenjalo emazwini abo okuvalelisa uMgabe umongameli wakwele South Africa lo wakwele Kenya uMnumzana Uhuru Kenyatta bamchaze njengeqhawe elalwela inkululeko yeZimbabwe lezwekazi le-Afrika jikelele.
Ama-Afrika nje ukudalwa kwethu sadalwa ngendlela yokuthi sikukhuluma okubi sikukhuluma okubuhlungu ngalo sedlule osefile ngokunye lapho kukhona okwenza ukuthi kuqheliswe amanga afana nalawa nxa umuntu njengobaba uMgabe eselele laphana.
Kodwa njengoba bekhuluma kuhle kakhulu njalo ngaye kayisiyo mbali yakhe yini ezangena engwalweni yona leyo?
Hayi, izophelela emangcwabeni, iphelele emaralini, iphelele embuthwaneni enjengayona leyi umbuthano kade ukhona. Eqinisweni lamaqiniso imbali kaMgabe ibhalwe emizimbeni yamaZimbabwe alamangcweba. Ibhalwe emafusini eZimbabwe lapho kulama mass graves khona okungcwatshwe khona abantu. Ibhalwe endlaleni yabantu baseZimbabwe lokudilikeni komnotho lokudilikeni kombuso lebuhlungwini obukhona nxa ubhekile izwe leZimbabwe ukhangela imigwaqo ukhangela izibhedlela ukhangela izikolo yiyo imbali kaMgabe ebhaliweyo ibhalwe ekubuseni kukaMnangagwa okokubulala abantu kudubula ababhikishayo abaprotestayo lokuphikisisa lokazulu yimbali yakhe ekhotho akulamanga akulanganekwane ezayintshintsha leyo mbali ngoba isemzimbeni nasemoyeni yabantu baseZimbabwe.
Umndeni wakhe uthi uzabekwa eHeroes Acre ngemva kwenyanga. Uthini ngalokho?
Okwenzakalayo baba ukuthi kulezi nkulumo ezenziwayo emsamo kulamajoyi afungelanayo lezifungo ezabotshwayo ngesikhathi uMgabe ethathelwa umbuso ngodlame ngumnankagwa lamabutho labethiwenga labo mnumzane uValerius Bhali. Okwakumele kwenziwe ngemva kokumhluphilela umbuso kwakumele kube lenkulumo abantu abahlakaniphileyo benza njalo ngabethatha umbuso loba bewuthethe ngodlamo bayenza ama-amnesty benze lenkulumo banikeza ama-guarantee lenkuthazo yokuthi hayi silithathele kodwa soze silibulale lizahlala kahle ilizwe lani ngeleni kuzosebenza lani kumbe siphile lani ngobuthutha ubufitshane bomqondo lobuncane benhliziyo obabumnankagwa bagijimela intambo zombuso bathatha izihlalo bakhohlwa inkulumo enkulu okwakumele yenziwe.
Lo ngumnumzana Denizulu Macaphulana, ingcwethi ehlaziya izombusazwe obexoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7.
Usibalekela umnyama sibalekela kumnyama
sibalekela umnyama sibalekela kumnyama South Africa uzangabezana nendlu besithatha besifake indlela
Umculo weqembu labanqobi sile themba liyukholisile likuzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7. Singakehlukanike sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwanamhla. Abakhokheli bakwamanye amazwe labahlonitshwa abamanyene lomunye wabo omongameli Emmerson Mnangagwa labantu jikelele enkundleni ye-National Sports Stadium eHarare ukuvalelisana lomunye wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Abakade besemkhosini lo bahuze umongameli Cyril Ramaphosa ngodlakela oluselizweni lakhe. silugqiba lapha uhlelo lwethu.
Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.